Soko isikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 4 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ule mali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Bazathi izikolo zivule njani, thina sisiya kuholiday. Bazavula aphinde bevale, thina silabantwana abafunda emabhodini. So sizathatha aphi imali yokubagadisa ama-up and down besiye ebhodini bephinde bephenduke.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lephasika liqale.
Khangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo wawa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathole amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikotsho eziyisithupha emalokitshini athiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli njalo kamongameli welizwe namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo. Selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 36,179, labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane, 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela iCOVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 27,970. Ingcweti kwezempila kahle uDokotela Rogers Magigo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi COVID izahlupha ukuthi si-controller ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Ofuthi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke i-mask kuhle. Yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba le-COVID ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengasako esakwenza ngo-December ngeChristmas. Ngo-January saqala ukuba la ma-cases, ngibona kusenzakala. Okunye kwesayisa ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singacela siba la ma-cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwawo?
Okukhona yikuthi i-vaccine yokumele sisize in terms of ama numbers. Ngakho ngithembe ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown isi-open sibode sivaccinatiwe. That's my hope. Sibode sivaccinatiwe, lokho kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from i-COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi ecubungula ezempilakahle, ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ule mali efika izigidi ezilikhulu $100 million yokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla le-ZANU-PF. Umthuli uchasisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Before the audit is concluded, we are already showing that we have savings from 2020.
Uya jengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka, enye ivela kugatsha lwezimali, enye kugatsha lwezempila kahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwe abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
The resources that were originally earmarked for certain KKA will be extended in that direction because
imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jacksoni siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele ukuze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa ummeli wesidunguza edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhonana ngokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
To the Bofe office during the COVID. If you still remember, last year in March, the minister said,
ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown, umphathintambo wemali wasela ukuba kule mali abantu ababefuna imali babesehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 luyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqhakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179 leli gcikwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalamantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike, besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 Mabasa, lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza ngenyathela leli.
Kanti bazatizani thina sisiya ku holiday, bazavula phinde bevana, thina silabantwana abafunda ema boarding So basizayithatha ngapha imali yokuba gadi zama-up and down besiyebhodini bephinde bephendule. I-4 days lezi zama-holiday bazabehleza esikolo ngapha siqeda imali sisenza ama-extra lesson abantwana befunda kanti sizathatha ngapha imali zokuba begada ama-up and down besiye esikolo. Hayi izikolo vele azivule after i-holiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa i-COVID-19.
Kuyavulwa mhla ka-22 kodwa sile simanga ukuthi besanda kuvula nje kuyabe sokule holiday ye-Easter. Abantwana abasema-boarding school bona-ke bazathiwani bazabe bekhona ngale ezikolo kumbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokhu akuqondanga njalo futhi lo mkhuhlane lwesiphakathi we-COVID nxa kungaba lokuhamba-hamba umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, umgcinisihlalo weMathebeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakuqala kwethemu okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi ndabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lowo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavulwa mhla ka-15 Mbimbitho kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka kulandele abanye bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutha mhla ka-4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisitshiyagalombili angu-8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engamachumi amahlanu lasithupha i-56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term will begin with
ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka laba abazavula ngomvulo mhla ka-15 Mbimbitho ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhla ka-4 Nhlangula. Kuzabe kulamakhefu ayisitshiyagalombili amalanga okufunda azabe ngamachumi amahlanu lasithupha. Akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka-15 Mabasa uthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ikansili yakobulawayo imanyene labenhlanganiso ye-Danish Church Aid lenkampani e-Coca-Cola Africa Foundation baphe isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuceda udubo lwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi, umqondisi wenkampani yamanamnede e-Coca-Cola Zimbabwe umnumzana Milizani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelele ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi so esikwenzayo sifake izibhorane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized zilamatanki akhona I believe ukuthi kuma-wards esiye khona lama-council akhona bazazikhangela kahle but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi yimpilo obulawayo makathola amanzi asizakale konke iproject yangkhona zonke zongu-6 sifake imali engange-$50,000
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ubonye abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation leDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhele izakhamizi zakobulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo asiyoyamanzi okunatha kuphela. Zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Sila ka Ward 11 emakhandeni uMnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubangeni abaphathise ngemali yalomsebenzi.
Ithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kule crisis yamanzi especially emakhandeni.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid uMnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi kobulawayo.
Ya uhlelo lolu sizama ukuresponda to a water crisis esike sabalayo kobulawayo ukubhorwa kwezibhorane lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi amazi kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu abantu bakwanisa ukuthola amanzi ezibhoraneni
isakhamuzi semakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane
my babo mina ngizwele ukuthi ngabe ngiyaphapha ngiswele impiko emakhandeni sengikhelela ngabantu namna sakwanisa ukuya emchingwe khona line yakhona ihambe ekuseni zeli yantambama kule line amanzi akhona ayengekho futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu inkosi ingani ngababusisa ibenzele kuhle ibandisele izuku zabo zokuphila
ubulawayo ubhekane nodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule njalo ilokitshi lemakhandeni belingela ngitsho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakobulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa ubulawayo amanzi enyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Qambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo esiphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawuqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lama-Democrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria ikakhulu esabelweni seZamfara sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalwecatsha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu 279 asebekhululwe ngamalwecatsha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu eFreedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba sesiziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. Kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa dukuduku nango uMohati esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminengi omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohati kumbe waxotshwa. Ukuphendula eminye yemibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Khona ke masika phezulu ebhambezisi ngavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni. Uma sikha phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele lapha uMohati wathi ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi lento elikhuluma ngayo lapha i-voice chronic. But ma usubheka ke mubona nawe usesiza ke manje uMohati. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi you can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ubuye kuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sithi wena hayi sengisuka lokulala okwasha amaqatha kwasala umsobo. So angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angiyenza kuhle lapha, but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthi abamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zampamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo wahle wavuma nje ukuthi hayi ngapha sengibanjiwe. Waseposhwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lanibingeyakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi wayekhithiwe. Ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100%, but bona ukhishiweke uphezela usewakwazi kusasa ukuthi khishelweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana. Ukhumbula indaba kabakuphakathi Ncube iphosa ifane nje lale ukhona obemhleziyo kuthiwa ngesinye abantu abatsha abantu bemhlezi ibhobho.
Kwezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into engifuna ukuthi ona siyibuyelele bhegi ukuthi i-press conference eka baba uMohati wokuqala wakhuluma ephuma egcekeni elithi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuye lokho ekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into leyi ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le esiqoqeleni sendaba ubana isuka ngaphi ivela na. Kodwa ngenxa yokuhlonipha wazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthi ezinona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi yona le bengiyo ekuba ngumsekeli wakhe. Pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuze kugcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lo nguyo ongifake khona phana leya mina le isilulazekile. Pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la. Lokho mina ngiboneka ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona?
Yikho phela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa yikudlala idrama le ukuthi vele kuzayenzakala so then uzarizayi usibe sibuyele futhi angithi uyamkhotha la uthi wakhuluma wathi yena mqanjelwa amanga washo futhi wathi angiyindawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamqama igama umongameli welizwe. So ngezinye iindlela siyabe sirongweni mase sesikhonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye othena kuye I resign at all. I don't. Abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata ma lihamba kubona nje izinto zisenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there kukhona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana kuthiwa hayi kwenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hayi noma zokuthi izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu ochuma bakhona le phakathi but hayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisiko aka resignanga bengakakhulumi lo mongameli kabe kuyibuthutha bethu sicala ukuthi waphonga uhlale office ne wavuye the what reason out mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile beyiphu
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma
ngiyabonga forward to Gandhi well ama conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba Mohadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazishiya isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and andiyabona okunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isavungu zami nje siyadlula amasinyana kodwa ubusuku ntona no kuloku kugada imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahhofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi ekela ke ngime eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiyani anti ume ehhofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloke njani uloke khona pho ke nxa abantu besithi nakumbe mhlawumbe kumbe ulahle isiyumbi uyenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku namandla sibili adlula ngoba yiyo phela leyo kuthiwa yi-ruling party yangikhona okutshengisela ukubona even kulomunye ongenalaphana uyabe uyezoripota ngaphi khonaphana ephathini kwapha angithi so amandla ke abeloke khona isikhona zake uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo
umnumzana Joseph Thuma isiphathamandla sebandla lezano PF kube xoxa endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu Enye ingxenye yedale leCongress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha okuningi asikuzweni kuGibbs Dube
Abezomvikela bathi abalandeli bakaTrump kwanqotshwa ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwe enyakenye kodwa waphikisa impumela yalo Bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu okwakusenziwa kudala usuku lokugcoba umongameli lungakabi ngumhla ka-20 zibandlela. Kwaphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli mhlaka-4 Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedala le-Congress. Idala le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela kuTrump abacabanga ukuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngolwezi nyaka enye.
Njengami nje ngikhuluma bengilalela ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovala imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babadube ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump uzidliwe but the dust will settle. Mina ngikubona kwami izenzo nje ukuthi indoda phela ayifikahlela babadube akusukuthi kusho khona ukuthi ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba-express inhlungu zabo. Kunjalo naseAfrika siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahlwe phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba-express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhlaka-20 zibandlela.
Kunomthetho phela yeAmerika ngeke egcotshwe kuTrump.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe March 4 movement la ma-militia abelieve uTrump kumele agcotshwe as 19th president of the United States. Thina sivele sesifike ku-number 46. Uyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe singathi ama-conspiracy theorists.
Uthini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe.
Uqhubekile khuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. uqhubekile ukukhuluma ngezinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokho yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni, lokhu kuyayenza umlilo umumetheke, abantu bakhe beqhubeka besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxokozela kwele Melika, lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-issue ukuthi i-democracy iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kulabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala le-Congress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. UTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungela bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama.